Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhla ka 30 kuNhlangula 2021 igama Montungami Lenkomo nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdaz.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe Delta kanye lowe Alpha kumele bangene kuma quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane ama small to medium enterprises la abantu abaphila ko abanengi ngokuba siyazi ukuthi lizwe leli kalilayo imisebenzi ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni ngokususa impahla kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke I lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza I lockdown ke kuyadingeka ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe lockdown ezadilizi economy didiza impilo zabantu zibe nzima kakhulu
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi gabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani labantu njalo ukuthi kakubi lama line la sesiwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo yokuhlaba ikhona abantu abalayini bazi badinwe abazi baphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika athola ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-Constitutional Court elomlando wokweyisa linkundla. Uzuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe. Lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe, abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo lesithathwe iconstitutional court mawungalalela iminority judgment iyakuveza lokho ukuthi iconstitutional court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iconstitutional court igeje ugaja ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa ngoba even ne minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le trial futhi ke makuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikontestwa kuba zima kakhulu ukuthi uzophephela phi kodwa ke izinqumo zenkantolo kumele zihlondishwe
kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izichebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubabuZuma aye ejele Oso kwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Ulubona njani lolo daba?
Ithuba lodlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi lodlakela njengabantu lathi sibhacela apha ngoba ma ilizwe leli lingaba lodlakela lathi sisaphephela nje kanje asazi ukuthi so phephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanakhe uZuma uEdward Zuma uyasho impela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe impela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyikuthi uqotshiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya e-commission kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi. So hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe le nto iyaxazululwa kungabe ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Nxa ngisithi nje ngilubamba nje kancane baba unkomo udaba likaZuma lu complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela lalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamaGuptas abathi khona ilapha abe lesalesikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke nxa sithi siya ngelemuva ifamily yamaGuptas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma ifamily yamaGuptas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamaGuptas uThabo Mbeki khona emile lamaGuptas kwazobuya wakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamaGuptas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumaGuptas.
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona babunkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal babunkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngitsho lakwi-executive. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe labana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzelela ukuthi uZuma zinenge izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathezi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzisa umhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathezi abasaphethe umbuso weSouth Africa. Into le nxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla le-ANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazidela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa ukuthi umthetho uyalandelwa ngendlela eqondileyo abanye ngicela bephathe jele bona bezama ukuthi bethi bafake uZuma kanti sebezivulele umsena wamanzi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhatalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-level le-A-level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyakenye. Lenhlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-athuzi sithi uhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzimiseki. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali sikuqela lathi ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo xa sikhangela ama-deadline. Imali kubo-O-level deadline khona pheduzane 9 kusiyafika ku 13 July. So uhulumende ku constitution ye Zimbabwe section 75 ukhuluma imfundo yamahara. Sikhangela i Second Republic umnanga kwalabo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahara yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke ukuthiwa ngesilungu i basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kiso sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahara.
Umnumzana Themba kuye moyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi iSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe lelinyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo impiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapolisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcilazekile. One, baphuthe amalungelo abo ingaze ukuthi ufuna ukukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa nje usebenza ne-system yayo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besona kunjena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe le-generation eseyikhona manje ifithe inapho now le generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna nokusifuna asisaye emuva. Sesikhathele le generation ekhona imfundo yakhona iphansi emayunivesithi abantu abasitholi scholarship. Scholarship sinikezwa labo abaney'nhlobo ekhosini imisebenzi abanye bagraduate sebafuna imisebenzi ngenzenza ukuthi bafuna ukuthi abahambe bayelini izinto zabo nalawo mahlukhezi abo abaphume nawo basithi ngumnendo wethu abahambe baye emahlumini bayelini.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi Midland State University sivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamatshumi amahlanu 50 belomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Herald lona livika ukuba uhulumente uthi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezizabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhla ka-14 ngenyanga ezayo azisoze zihlawulwe imali eziyitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalo mkhuhlane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele mpingelele ku Studio 7 okhulumayo ngutolani Ncube esigabeni sakomalaba. Ngikhuluma ngila eGoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kamnangagwa lapha mangabe thi khona usezonikeza isincaphezelo abantu ababengaphansi kweviyo lokuba ekulweni impi bengama comrade mjipa kanjalo. So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi siba tshela ukudala lapha kanje kanje njoba silana egoli kuyenziwa kanjani. Omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi umnankakwa uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawe labazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi segugu round. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwana eyiphuma la yabhoka khona kwashona abantwana besikolo abangu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikeze imali yesinxephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlodlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu. Abafowethu babulawa kabuhlungu thina-ke salwa impikabili. Kukhona le esayilwayo yokuqala ukukhulula iZimbabwe ka-1980 sasingama-comrade ke thina sisiza obhuti. So kubuya-ke lenye futhi le yegugurawondo la khona esabulwa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizame ukulungisa la kona kona khona. Ngiyabonga.
Thina lapha isikhona sishutshwa amanzi ukuphila. Amanzi akhona isiwakha khona akhathana kakhulu. Siyahambile umango ukuthi ukhulume indlela yokuzama sibili ukuthi asifakele izibhorane eduze kube namanzi eduze ngoba siyahambile umango sibili amanzi akhona akhathana. Ukhulumayo umathi ngisejurutho kokuphi.
Siyabonga abantu bakithi abe Studio 7 okukhulumayo uMaphosa waseplantree kwamakhulela. So laphana ngiyakhuluma ize izolo but I'm sure ngikhulume ngesikhathi esirongo ngathi kungenwa ngasikhathi bani uphunywa ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje wasezimbango okhalayo laze ngalwi impi lami ngisekhaya lokhu ngisekhaya lami nginikela mpela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphansi kababa umqabo kwenkomo. Lama ngihambeka nje iminyaka yampela sengikhulile kodwa ngikhula izinza zengife lami ngishiye kunjeyana. Inkulumo siyazizwa mpela zinhle kakhulu bakithi lokuthi abantu bengathukani ukukhulunywa straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzothukana ngendlela kuyikho ngoba uza kukhuluma 50 years ngalanto nemovement eyenzakalayo. Kahloniphaneni bakithi izinto ziyenziwe ngendlela eyiyo kwampani ezweni lezimbango ngoba izwe lethu lelavela kujiki ngalethu sonke imali lingakhanyi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani ikokwenza khonoko kugcine sesikhipha amagama ngemiphimbo emibi singasakwazi ukuthi singakhuluma sithini singasabekezeli. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpelezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye. Angikaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulukazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungena ngasikhathi bani lapho kustudio lezi ngikhone lami ukungena uma ngathola nje uyi-1 ongitshelayo ngabonga. Amen.
Linjani linjani kustudio 7 lo okhulumayo ngubhono elinyoni ophume rupani ngithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy Nyoni usasakhile ngale ngikhulumise robamncane usathobani laphana ku-17 emakalale elupani kwapani edandani.
Salubonani salubonani balubaka Studio 7 linjani siyaphila thina. Ye besicela i-MDC izama umuntu ulungisa igama kusese-eli ngoba isikhathi sihambile besicela i-MDC ilungisa igama kusese-eli abantu bekwazi ukulibamba bekwazi ukulijwayela and siyacela nemthwakazi siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi abantu bevotela omaphathi yamaphathi masibhekile iyangase sisiza ngokuhlala nisempumalanga ngokuzalwa niselupani. Ngiyabonga bantu benkosi ngiyabonga. Ye siyacela MDC sukumanini madoda lungisanini ngelalolokho elicabana bafowethu lungisanini madoda.
Bonani Studio 7 ngibingelela lonke amagumba mane omhlaba ithi ninjani siyajabula masisizwa izinews esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke sengathi ingaqhubeka lephambili isinika lezo news yabonga
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Tanzania selize lethula amanani abantu ababanjwa yi-COVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentatheli zindaba ye-Voice of America uCharles Kombe. I-Associated Press yona iDele Congo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukuchisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa ikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mina msakazi kulusizi esikubona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukutshisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada. Ukanti lakhona ngapha kwele Melika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo. Kanti-ke izibhedlela lazo khala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokuchisa lokhu okukhona. Kanti-ke ngapha emhlulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako. Yebo kuyachisa kodwa hhayi lo moya ochisa kakhulu okwezinye iy'ndawo zezwekazi le-Amerika kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukutshisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi ke sizame ukuthi sibe ne-control nge-climate kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo, ngibona ngathi kulobuchapha obuthize obesibenza ezindlini. Ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Ungananzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant, iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers, ama-plastic cups. Abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje khona besebenzisa kuma-restaurant ezindlini asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo. Ngakho ngibona ngathi umsebenzi wokuthi sehlise ukutshisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona ngasenza umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabe siyanza ngcono kulalapho ukuze singaboni ama-waves okutshisa njengalawo ayenzakalayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belo mkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.